Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonge uJonga Khandemiri osiphathele indaba ngolimi lwesiShona. Ngiyalemukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 3 Mbimbitho 2023. Igama lami ngugeino kumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Also looking at that in order to support the institutions that will make the elections successful. We do not support politicians, we do not support parties. We support institutions and processes.
Umsekeli kanobhala obona ngezobudlelwano bemelika lamazwe awezwekazi le-Africa umnumzana Robert Scott uthi ilizwe lakhe lizasekela umsebenzi wokuqhutshwa kokhetho lwalonyaka eZimbabwe.
I will elaborate on this issue in detail in Russia at the INAPROM forum.
Isiphathamandla saseRussia umnumzana Vyacheslav Yaren uthembise leZimbabwe ukuthi impi yelizwe lakhe lele-Ukraine kayisoze iphazamise ukuthengiselana kwelizwe lakhe leZimbabwe. Ngesikhathi umhlaba unanza ilanga lokuqakathekisa ukulondolozwa kwenyamazana zendle, iWorld Wildlife Day namhla, amazwe angeningizimu ye-Africa akhala ngokuqonga kwenani lenyamazana zendle esezihlasela abantu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umsekeli kamphathi ntambo wezobudlelwano bemelika lamazwe awe-Africa umnumzana Robert Scott uthi ilizwe lakhe lizasekela ukuqhutshwa kokhetho lwalonyaka eZimbabwe. USkot osekuthekeleleni elizweni leli uthe sokulusekelo lolusekelo luzagoqela oluzaphiwa intatheli izindaba lenhlanganiso ezizimeleyo. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba eseHarare.
Ekhuluma emhlanganweni nentatheli izindaba esigodlweni sommeli weMelika eZimbabwe, uScott uthe kuningi okudingakalayo ukuze ilizwe libuyele kusimo sokuhlonishwa ngamazwe omhlaba.
Also looking at that in order to support the institutions that will make the elections successful.
Sisekela inhlangothi zokuba kube lokhetho olukhululekileyo. Asisekeli amabandla, sisekela inhlangothi zikahulumende ukuze ukhetho olukhululeke.
Uqhubeke ethi eleZimbabwe kumele lincedisane leMelika lamazwe onke ukuze lenelise ukubhadala izikwelede zalo. Lithola amathuba okukweleda yini imali yokuthuthukisa ilizwe.
Yes, which will be fundamental and important for the economy of this country to re-engage to
Zimbabwe. Kuqakathekile ukuba sikhulume labaningi elizweni leli.
Uphinde waxwayisa uhulumende ngomthetho we-Private Voluntary Organization, PVO Bill, esithi uyaphazamisa isimo selizwe njalo kungafakela amanye amazwe agoqela elakhe imigoqo yokuncedisa inhlangothi ezishiyeneyo zempilo ezingelani lezombusazwe okusekelwe ngumnumzana Osalo Siziba webandla le-CCC.
Ivela ke ngendaba yokungazwanani okwenzakala phakathi ke kwezizukulwane zeZimbabwe ke lo hulumende, ngenxa yokubana uhulumende ke wehluleka ukubamba ke abantu beZimbabwe ngendlela ke esemthethweni okuyenza ukubana ke abaningi ke bebe isolated internationally. Le ndaba ke ye-corruption indaba okufanele ilungiswe ungakhangela ekugcineni kwakhe konke, it's a domestic issue rather than international issue. Kufanele silungisise ke udaba lethu lobudlelwane bethina njengeZimbabwe, silungise indlela ke uhulumende asebenza ngayo ke i-accountability.
Kodwa ilunga le-Central Committee yeZANU-PF umnumzana Munathe Mdusa uthi okuphazamisa intuthuko yeZimbabwe izijeziso eyazethiswayo ngamazwe angentshonalanga.
Amalungelo abantu ahlanganisela ilungelo lokuvota esikhona khonapha, akuhlanganisela ilungelo lokukhuluma into yonke ongayifisa. Yikho nje sihlanga bakhuluma ngokuthi emhlabeni kumbeni elizweni kulokuhlukubekezeka okukhona, sithi ngabantu abakholisa nje amalungelo okukhuluma izifiso zabo lento abazicabangayo. Kodwa siyakwazi ukuthi thina siya ku-election yikho ke abantu bengakhuluma okuningi-ningi okungatholi ukuthi okuyile kodwa iZANU-PF government siyakwazi ukuthi yona umsebenzi elawo kathesa isukuthi bephendulana labantu abakhuluma into ezishiyetshiyene ezinjengalezo.
Lo mthetho we-PVO usumelele nje ukuthi usayine umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi uqale ukusebenza kungakhathakeliki ukuthi usolwa ngabaningi emhlabeni jikelele okugoqela elemelika. USkot namhlanje ukhangelelwe ukuhlangana labamabandla aphikisayo ngemva kokukhulumisana nentatheli zindaba uhulumende lenhlanganiso ezizimeleyo. Uphinde wathi kulabantu abaningi abavela emelika abazaqhubeka besiza kwele Zimbabwe ukuze khangelisisa ukuhlonishwa kwamalungelo kaZulu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare.
Umphathintambo wesigaba seSverdlovsk kwele Russia umnumzana Yachislav Yaren oyethekelele eZimbabwe uthembise leli lizwe ukuthi akusoze kube lokuphazamiseka kokuthengiselana phakathi kwamazwe omabili ngenxa yokuqhubeka kwempilo le-Ukraine. UMavis Gama usethulela lolu daba eseHarare.
Lokhu kuphume emhlanganweni wequla le-Russia leziphathamandla zengatsha ezijiyeneyo zikahulumende owenzelwe eHarare sekugqitshwa uhambo lokwethekelela eZimbabwe. Umnumzana Yarin uveze ukuba isigaba avela kuso yiso esikhokhelayo kwezomnotho weRussia, ngakho-ke bakubone kuqakathekile ukuzasungula amabhizimusi eZimbabwe kungakhathalekile ukuthi baphakathi kwempi le-Ukraine.
I will elaborate on this issue in detail in Russia at the INAPROM forum, where we will share with you our vision as to how we could develop our trade and logistic chains, and we will also appreciate your vision, and INAPROM will give great opportunity for us to benefit from it.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, umnumzana Jafet Moyo, uthi kunengi osekuphazanyiswe yimpi phakathi kweRussia leUkraine.
Kusovala ukuthi siyingxenye yomhlaba, kunjalo ke angaza ke siphunyuke kulokhu okwenzakala eUkraine leRussia. Kungakaze kube lempi bekulula ke ukuthi sibe lobudlelwane obusegcikeni lamazwe amabili, besingena emkambo nje kalula si order esikufunayo, kungaba kuseRussia kungaba kuseUkraine, but ngobudlongodlongo obukhona.
Umoyo uthi isithembiso sabeRussia kasisoze sanceda iZimbabwe kangako ngoba sekuzaba nzima ukuthenga impahla emikambo yamazwe omhlaba.
Okwenzakalayo ukuthi kuza ngena ke singathi ama-third parties abaza kwenza njalo ke kube lama-premiums afakwayo kuma-prices ezinto esizifunayo. So ama-products kungaba ngamafutha kumbe okugejwayo kumbe okulinywayo okuthize nje okuphuma kula ama-countries amabili. So kuza kwenzakala ukuthi ama-third parties kube yibo abakwanisa ukukhipha inxenye kanzima bese befaka ke singathi ngesilunga ama-premiums ngendlela ababekhipha ngayo.
Kodwa isikhulumeli seZANU-PF ongenele umhlangano u-ambassador Christopher Mtshangwa uthi akaboni impile iphazamisa ubudlelwano beRussia leZimbabwe.
You are against this new war that you hold the very peoples, and you are very confident that the Russian Federation will come out of this war much stronger and more united and much more ready to participate in global affairs.
AbeRussia babikwa imisebenzi yabo lohulumende wakuleli ingacacanga njengoba kuyimfihlo phakathi kwabohulumende bamazwe omabili. Ngomnyaka ka-2019, umongameli Emmerson Mnangagwa esanda kungena embusweni wethekelela umongameli Vladimir Putin weleRussia ngenjongo yokuqinisa ubudlelwano bokuthengiselana phakathi kwamazwe omabili ngemva kokuxabana lawe ngentshonalanga agoqela eleMelika, amazwe akumanyano we-European Union, eleBhilithani lamanye wona ethesa amanye amalunga ezanupf akuhulumende izijeziso zomnotho ezilokhu ziqheliswa minyaka yonke. Lokhu kwazalwa yikuvuselelwa kwenkampani kahulumende wakwele Russia kuleli ye-Alrosa ephatheke kumisebenzi yokwemba amadayimani. Inkampani ye-Alrosa le yayike yangena kuleli ukuqhuba umsebenzi wokudinga lawo madayimani ngomnyaka ka-2013 kodwa yasimisa imisebenzi yayo ngomnyaka ka-2016 ngemva kokuba uhulumende eguqule imithetho elawula ezokwenjiwa kwamadayimani ngaleso sikhathi. Nyakenye abe-Russia bamise umsebenzi abekade befuna ukuqhuba kuleli wokwemba amatshe aligugu e-platinum okwakumele usungulwe e-Darondale njalo wawuzongenisa amabhiliyoni amathathu amadola emelika 3 billion US dollars. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Ube abantu abayisishiyangalonye 9 engozini yokuchayana kwemota yohlobo lwe-Toyota Wish le-Rolly yohlobo lwe-Nissan UD emgwaqweni osuka eMashringo usiya eMbalabala ntambama izolo. Amapholisa athi izidumbu zabantu laba zihanjiswe esibhedlela se-Vilakazi District Hospital. Namhla khona kufe ababili engozini enzakalele emgwaqweni osuka eHarare usiya eMtare phakathi kwemoto yehlobo le-Toyota Wish le-Rolly. Ngesikhathi umhlaba unanza ilanga lokuqakathekisa ukulondolozwa kwenyamazana zendle i-World Wildlife Day namhla, amazwe angeningizimu ye-Afrika akhala ngokuqonga kwenani lenyamazana zendle. Lokhu kubikwa sokudala udubo lokuminyana kwabantu lalezi nyamazana. Abanye abantu balahlekelwe yimpilo kanye lokukhubazeka ngemva kokuhlaselwa zinyamazana ezigoqela impisi, ingwe, ingwenya lendlovu. Ngomnyaka ka-2022 kufe abantu abafika phose abangamachuma isikhombisa 69 kwalimala njalo abanengi. Sixoxe lomphathi ntambo ogatsha olubona ngezomkhathi ezemvelo lamanzi umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu ngalolu daba.
Indlovu ithi ziningi kakhulu ukwedlula ukwenelisa kwethu ukuzigcina, kumbuke ukwedlula i-capacity yethu. Thina sikhangelele ukuthi ma kuthiwa indlovu zethu inani lazo li-right, sabe sikhangela indlovu eziku-45,000. Khathesi sibona ngani sesedlula abo 92,000 ngenani lendlovu, okutshengisa ukuthi lapho ezikhona sokungenzeka ukuthi sezidala umonakalo omningi kuzabelo zethu.
Sibona kule minyaka emibili emithathu edluleyo abantu belahlekelwa zimpilo njalo abanye bekhubazeka kubangelwa zinyamazana zendle. Kuyini elingakwenza ukubana lokhu kungaqhubekeli phambili njalo kulosizo na eliluphayo labo abalimalayo?
Sokwenze njalo kwakhupha kuga sikuthi human wildlife conflict, ukungahlalisani kuhle kwenyamazana labantu ezabelweni, ngoba abantu inani labantu liyanda, inyamazana inani liyanda, umhlaba ulokunjalo. Singananzelela umnyaka ophelileyo ubuhlungu kakhulu, phose ngathi sibe le number engaphezulu lokweminyaka yonke abantu ababulewe zinyamazana. Sibe kuwo 69 abantu ababulewe zinyamazana, inani elisingakaze silifike, kutshengisa ukuthi uhlupho lolu loku lusiya lusiya phezulu. Ngobuningi babantu bebulewe babulawa ngama-crocodile kumhlubulo we-Kariba Noah, okusobala ukuthi nabantu abazama ukuthi baziphilise ngokuthiya. Abadinga ukuthi sigxile kakhulu ekufundisaneni, silokubona abanye kakhulu besithi bona bayilo umhlobo, umhlobo lowo kawulunywa yingwenya, bengena emanzini besima amanzi ethawa ekhalweni bethiya bekhona phansi. So okunye kuyindlela yokuphila i-culture yonaleyana esidinga ukuthi siyincedisana abantu bazwisise ingozi ekhona nxa besenza khona lokho.
Kulenhlelo yini ezogatsha lwenu elingaphathisa ngazo njengoba abantu laba bephila ngokuthiya?
Sizabe sisebenza labo ukuthi lapha bakhona sibe sisenza ama fishing ponds ukwenzela ukuthi bengayidinga ama inhlanzi emanzini ayingozi bedinge khona lapha bayabe bekhona. Lokho sesikuqalisile ukuthi sikwenze. Sinanzelele njalo ukuthi ngenxa yomthetho wesizwe othi imvelo yonke, ethi abanikazi bemvelo yonke yelizwe leZimbabwe nguZulu wonke weZimbabwe. Okusho ukuthi mina lawe ongumZimbabweni sonke singabanikazi bendlovu lezi, singabanikazi bezilwane lezi. Yikho kusiba nzima la nxa umuntu eselimela ukuthi uzamangalela bani, kuyinto eqondane lawo. AbezimPhathi siwanike nje umlando wokuthi beselusele inotho engiyeyo. Kodwa sesibona ukufanele singuhulumende ukuthi lanxa kunjalo ake sibe nesikhwama sokuncedisa abantu. Kakhulu abantu abayabe belimele, abantu abayabe bekhubazeke kakhulu, kumbe sincedise izimuli zalabo abayabe bethe basitshiya bebulawa zinyamazana. So lokho sikwenzile khangelele nje ukuthi loba yinini siyabe siyilontsha i-CTTNA Human Wildlife Conflict Relief Fund. Saphiwa imvumo ngumongameli mhlaka 2 November odlulileyo. Khangelele ukuthi ekupheleni kukamatshi sibe siyilontshile. Sibone zasincedisa kakhulu ekuthini siphathise abantu bakithi uma bephakathi kobunzima.
Umnumzana Ngqobizi Thama ngaliso Ndlovu ngumphathi intambo ogatsha olubona ngezomkhathi ezemvelo lamanzi esixoxe laye eseHarare. Sibuye saxoxa lo mnumzana Everson Ndlovu, umcwaningi ofundisa ekolitshini le-National University of Science and Technology, NUST.
Siyananzelela ukunanza usuku lolu kuyinto enhle, kodwa maybe ngikhuluma from abacebuli abacebula noma it's a research kind of thing. Kukhona esikunanzelelayo okuwukuthi uhulumende kuhle akuthi take into account nxa be-reviewa ama-policies abo kusiya ngendlela okukhangela i-human wildlife conflict. Isigaba eziningi lapha esihamba khona siyenza lohulumende sisiza lamalungu azimeleyo nenhlanganiso lathi i-universities. Kukhona esikuzwayo abantu abaningi ne-reason issue ukuthi i-issue ebaphatha kabi kakhulu i-human wildlife conflict. Maybe izakeli esingakwenika wona ukuthi masikhangela for example ngeBugera kule conservation enkulu ese-South Bugera, into ekhona yokuthi iwaya ezikhona ezazizimbele inyamazana lezi seziya zilimali zishiwa, akusazamelanga ngisho, and therefore inyamazana ziyaphuma zingene ebantwini ziyelimaza abantu sezifuyo ezinye ngezidla futhi izilimo zabantu. Kuyatholakala ezigabeni eziningi iwange Binga district konke kuyatholakala futhi kuzindawo eziningi lapha kule what we call kumakhansi ngamaesithi ama-campfire facilities ne-facilities okutho ukuthi inyamazana ziyahlupha abantu kanjalo emasimini kuzifuyo nokubulala abantu. Siyakuzwa, siyakubona.
Kukhona yini elikwenzayo lisebenzelana lohulumende ukulungisisa lawo amawaya asakhithikayo?
Yes, kukhona okwenziwayo thina singabaqebisi kuphela at the moment. Singabaqebisi sibuye sichubungule kakhulukazi which hope ukuthi uhulumende ezayithatha-ke uponto uhulumende, but uhulumende kusuka ezabelweni because the first point of call uhulumende bezabele esithi ngama-local authorities lapho kule nyamazana khona. Singananzela phela inyamazana zenezo ama-local authorities ayasebenzisa, right? Abantu babuya kuzimela ayakushiyaizimali, izimali zakhona zilezo ngayize phela ezakha mangithi ezipula ama-sense ananawo asemsebenzini. Okunye futhi lathi zengihlani sesikhathi sahlala kakhulu endleleni zenyamazana. Inyamazana ikhoshe izila yayo vela yilibali lakancane lapho esihamba khona zisuka lapho zisuka khona ziyadinga amanzi, ziyadinga ukudla, whether it's the drought situation, whether ngama-floods, whether phakathi kwesikhathi izila yazo ziyikhoshe. So zakuthi ukuthi endleleni zenyamazana futhi khonapho abantu bahamba bazihlalile kube ngithi ukuba ahlalise abantu kamengeleni bengananzeleli ukuthi ehlalise abantu ngathi endleleni ezinyamazana kuthi ngalezo ndlela uhulumende wezabelo kakhulukazi nga uyazi-identifya azilephe out ukuthi a lapha akufanelanga ngihlalise abantu kwenzela ukuthi osebhuku abakhona babazi ukuthi bahlalisane benyamazana. The idea is co-existent. Sesikhambi sangenela amadlela ezinyamazana therefore sekukusho ukuthi sihlalisane lenyamazana ngoba ziyosiza ziqakathekile manje. So singabaloko sinithisa lapho ehlala khona bazovuyelwa lapho.
Umnumzana Everson Dlovu ngumcwaningi ofundisa ekolitshini le-National University of Science and Technology, NUST, esixoxelayo ekoBulawayo. Ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane ngemva kokuhlangana labanye bakhe abekwele India, Japan lele-Australia, unobhala obona ngobudlelwano bele Melika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken namhla uthe leRussia kumelanga livunyelwe ukuphatha impi lingajeziswa. Amalunga la eqembu leQuad Group ahlangane emaceleni omhlangano we-G20 edolobheni le-New Delhi e-India. Elemelika namhla likhangelelwe ukumemezela iphasela entsha yosizo lwezikhali kwele-Ukraine olubiza izigidi ezingamakhulu amane $400 million. Lokhu kuvezwe ngumnumzana John Kirby, isikhulumeli se-White House esibona ngezokuphepha. Elemelika seliphathisele Ukraine ngosizo olwedlula amabhiliyoni angamashumi amabili lambili, $32 billion. Iqembu lamagqwetha awezwekazi le-Afrika abizela ukukhululwa komlweli wamalungelo oluntu odabuka e-South Sudan ocatshangelwa ukubana wathunjwa ngamabutho ezokuphepha esemzini wakhe e-Nairobi esigodlweni sele-Kenya. Umdeni kaMaurice Mabio ucabangela ukubana sowabuyiselwa eSudan ngenkani lapho azakala khona engochothoza ukuhlukunyezwa kweziphathamandla kanye lenkohlakalo yalelo. Uhulumende weleKenya leSudan bayala ukubana umbiko wokunyamalala kukamnumzana Maurice bayala ukupha umbiko wokunyamalala kukamnumzana Maurice osokungisengeza ukwesabela ukuphepha kwakhe. Bayakhala abalimi abalima izithelo ezigoqela amagakha, amagranadela lokunye okuthengiswa ngemali ephezulu kuzwekazi le-Europe abathi abathengayo bethuswa ngezombangazwe eZimbabwe ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukhetho oluzayo. Bathi abanye babo sebehluza amanamnede ngezilimo lezi ngenxa yokuncipha kwemkambo edalwayo kuxokozela eZimbabwe. Umnumzana Anglestone Sibanda ongomunye wabalimi abalima izithelo lezi uthi kunzima okwamanje ukuthengisela kwele Germany lamanye amazwe.
Sikubhizinisi elithuthukisa ezokulima ikakhulu ukulima izilimo ezingajwayelekanga kanti njalo eziligugu okuthiwa ngama high value crops, izilimo ezigoqela i-passion fruit abanye abathi ligranadilla, izilimo ezigoqela ikiwano melon esikujwayele ngesindebele ukusithi ngamagaki, izilimo ezinjenge dragon fruit aba asijayele ukuthi thina ikudla kwenyoka sikhula. Sokutholakaleke kucwayisiso ukuthi lezi zilimo zimumethe ama nutrients lama vitamin okwakha umzimba kakhulu. Soke lezi zilimo ke ziyadula okumangalisayo emazweni angasentshonalanga kubo Melika. Igaga elilodwa umuntu uyanelisa ukulithenga ngabo $5 to $7 elilodwa kubo Britain ngale la kubo Germany. So izilimo esizithuthukisayo ukuthi abantu ngapha ekhaya bazilime bese sizithatha sizihambise kulawo mazwe siye zithengisa emkambo yakhona sithole imali. Sinazela ukuthi abantu eZimbabwe lapha singenza imali eningi ngokulima njengalokhu baba umqabu kunyongolo wathi masifuna imali siphendulele ibala elithi mali.
Baba Sibanda, singathi kuyini elibhekane lakho onganikwela ihlupha khona manje?
Ikuntenga ntenga komumo esingathi thina i unpredictable environment ngesilungu ukuthi njengoba kuzayiwa kukhetho abantu babe bengana bala siqiniseko sokuthi izinto zizahamba njani khonoko kusuka bese kusenza lemikambo la inxa kade kuzaba la abantu ade besabathengi ade bezilumisele ukuthenga bacone sebe sithi hayi manini sizabona ngemva kokhetho kanti labatshala izimali labo sababophi izikhwama zabo bathi bona sizakubona ngemva kokhetho. So into enzima kakhulu akulanto esingayenza ngakho, but esikwenzayo thina ke ukuthi bese sithi thina nxa singabona ngani izilimo zethu kazihambi sesizenzela thina lapha sithathe i-passion fruit yethu siyipuntshuze sizenzele thina amanamnede akhumzimba sizithengisele khonapha ekhaya sithengiselane thina sodwa ngenxa yokuthi umumo wezombusazi uyantenga ntenga kodwa sithemba ukuthi ngemva kokhetho kuzadlula lokhu siqhubeke sisebenza ngendlela eqondileyo.
Umnumzana Anglestone Sibanda ulima izithelo ezithiyeneyo bexoxa lapho lo Gibbs Dube weStudio 7 ekoBulawayo. Kuliviki kuhlelo Woza Fridays lomculi wodumo kamaskandi uAbsalom Moyo ohamba ngegama lakhe lokucula elithi umkhuthazi wabenza kahle. Yena udabuka kwesiphepha eTsholotsho kodwa kulezi nsuku seSouth Africa ezama ukuthuthukisa umculo wakhe. Asizweni exoxa lo Ezra Chisas Funder weStudio 7.
Umkhulu kaMaskandi uthakazelela kakhulu eMzansi ikho nje umthukazi obenza kahle epheka wona ezama ukukhulisa igama lakhe. Ngiyakwamukela kuhlelo omoyo obingelela abalaleli usitshele ngembali yakho.
Obingelelayo uAbsalom Makomoyo odabuka eTsholotsho kwesiphepha endaweni yaseJakalala induna engiphethe nguMathuphula. Okusho ukuthi isikolo engifunde kuso ngifunde isikolo eJakalala seprimary nasengifunda kwesiphepha esecondary.
Awumamelela mntanami ungona msukela ngenezomi.
Igama lakho lezomculo walithiwa ngubani njalo usiphatheleni kwezomculo?
Umuntu wenziwa umfokangwane enkandla emakhendle KwaZulu Natal. Kuyena insizwa yangiqamba leli gama elithi umkhuthazi wabenza kahle. Okusho ukuthi ukucula ngiqale ngo-2019 wasiya ngesingle track ethi yona ngingangezwa. Kwase ukuthi 2020 ngathethe i-album ebeningoma eziwu-14 ebinesihloko esithi Siqhathiwe Jiki. Ngase ngisebenza le jonge elihle umfokazulu kwanongoma ebukhosini ngaphinde ngasebenza le meya kaZulu.
Wena ke mfana kaMoyo kungani okhetha umculo kaMaskandi njalo usebenza lobani kuleli dlalade lakho elitsha?
Umculo kaMaskandi kuyinto esikhule ngayo kakhulu ekhaya. Ngithe mase ngifika ezweni laseSouth Africa ngahlangana nomlando wekiki umfana wasenkaya ezicalakeni. Uyena umuntu owangibonisa indlela yokuthi emcingi kaMaskandi ukuze wazi ukukhipha ingoma kumele wenze njani. Ngokuhamba kwesikhathi la ngemisebenzi yami abantu bengibona wasekungiholela ukuthi angihlangane lo muntu uyenziwa umfokangwane wasenkandla. Uyena futhi umuntu osebenze kakhulu kule albhamu le ube yiproducer yami laphayana wabuya wadlala elead guitar, bass guitar wasebenza noCela Musa umfokazuma.
Idade likamkhuthazi wenza kahle elitsha lithi inombolo yasezulwini. Phosela lizwi kubalaleli ungakahambi.
Asibahloniphele abazali bethu bokuqala bese ngithi siyekele ukubhema izidakamizwa njalo siyekele ukuntshontsha. Futhi enkundleni zokuxhumana ngiyatholakala umkhuthazi wabenza kahle kuFacebook, umkhuthazi wabenza kahle kuTikTok, umkhuthazi wabenza kahle kuInstagram, umkhuthazi wabenza kahle kuTwitter. Ngiyabonga kakhulu ke ngifisa abantu ngaba yawathenga amathikithi ami ngendlela esemthethweni ngiyabonga.
Iningi labaculi abasungulayo kuleli selibhekisa eMzansi ukuyazama ukuthuthukisa umculo walo. Njengomkhuthazi wabezakahle nguye ebesilayo kuhlelo What's up Friday? Wenze kahle libe lempela sonto emnandi igama lami Ezra Jesus Bani.
Siyabonga Ezra Chisa lo mfana ophuma kosiphepha eJwane. Sengilivalelisa okwanamhlanje sidibane njalo kusasa igama ngokeyino kumete Saidi.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.